ngabuya lapha ngilandele imfundo yenza i-masters yami u-masters ze international relations le international security. Ngikhangelele ukuthi ngiyaqeda ukwenza i-masters yami ngidinge umsebenzi wonalo omayelana lalokhu engifundela khona, kodwa ngikukhangelele kakhulu angikhangelelanga vele ukudinga umsebenzi eZimbabwe ngoba ngiyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho eZimbabwe. Ngikhangelele ukudinga umsebenzi lami emazweni wona lawa engikiwo, lakuma-European countries, lakumazwe wona lawa aduzela lapho engifunda khona.
Akusiqathanisele impilo khona ngapho e-UK kudiaspora le mpilo yeZimbabwe nje, umahluko ubonayo?
Umahluko ophakathi weZimbabwe langapha kudiaspora e-UK umkhulu kakhulu. Ngathi ngiqala ukubuya lapha ngivela ekhaya, ngibuye lapha last year ngiyuzolungisa indawo zokufunda lezinto zangkhona zonke zokufunda, ngamangala kakhulu mbona ukuthi abantu kakhulu ngapha bakhululekile njalo balamathuba ukufunda alula ukwedlula kithi ama-youth asekhaya. Thina ama-youth ekhaya abazali bethu basebenza gadalala ukuze basibhadalele okuthiwa i-school fees, ngisho kanye le-school fees sokuthi siyefunda imfundo le ephezulu eyaziwa njengama-degree lama-masters. Kodwa ngapha abantwana bangapha bafunda bekhululekile ngoba uhulumende wabo uyabanika okuthiwa ngama-bursary kumbe ama-loan ukuthi buye esikolo. Njalo bafunda bengatshaya luvalo bengacabangi lutho ngoba babekwazi ukuthi uhulumende wabo beqeda ukufunda uzame kashu ukuthi bethole imisebenzi.
Itshintsho bani ongathanda ukubona lusiba khona ukuze lawe njengosakhulayo ovele eZimbabwe uzwe ulesifiso sokubuyela ekhaya?
Ukutshintsha okukhulu engifuna ukubona eZimbabwe ngumkhonomi, ngoba umkhonomi yiwo oyenza ukuthi abantu behlale elizweni kumbe besuke elizweni. Umkhonomi futhi ngoyokwenza ukuthi abantu bengabi lendlala lapho abahlala khona.
Abasakhulayo abaseZimbabwe bona labo abanye abaku-diaspora ungabatshiyela wapha amazwi?
Ngingabatshiyela amazwi ukuthi asibeni lethemba, asibeni lesifiso sokuthi siye esikolo sifunde, njalo sikhangelele nokuthi yithi abasakhulayo esilomlando omkhulu ukuze silungise iZimbabwe.